Mhambe umama uLian Tembios engathi uyajabula kuzana uPF ujabulelani njengoba engumuntu la eselivenda ngumuntu ede simhlonipha njalo sehlamuka sesiya kuzana uPF samfisela inhlanhla enhle ukuthi thina sesaba ukwenza ama primary elections ngamanga aluhlaza tshoko thina sibuye lonyawo olutsha esithi new approach lapho abantu abazazikhethela khona umuntu osuka esigabeni sabo beyiward beyiconstituency baza kuthi gwaqa bakhethe sise kubendawonye njengozulu abamabandla ama human rights lamamabandla awamasonto lama youth labo mama lama club lezakhamize ama residents yiwo kuthiwa ngama stakeholders ngoba uMP uyabe yi-national representative eParliament kameleli party umelela abantu lokho kuthiwa thina siphakathi kokuhlupheka mbe usithi yi-confusion ngesikhiwa siyesaba ukutshaya ama-primary election hatshi abantu sebejayela into ezindala thina sibuya ngonyawo olutsha eZimbabwe le-Southern Africa ukuthi abantu abazikhethele umuntu wabo umama uTrivios simfisele inhlahla enhle uma la izana imvumile hayi ngasebenzela isizwe hayi isisu sakhe ngokushwela kwenhlanhla abantu abanjengomamalo siyabazi ngabantu abahlakaniphileyo abafuna ukusebenzisa amathuba abazizayo ngama-opportunists kusasa mdlani izana udilika sizambona seqeqoda futhi ku-CCC engasihluphi ngathi ngakhangela ibandla lakhe ukuthi liyafeza yini ukuthi abantwana bazuze isikolo badle imisebenzi imigwaqo konke hhayi kuhozana lathi thina injongo yethu yikubusa sikhuphe izana uPF esihlalweni constitutionally njalo siyabonga ukuthi abantu sebesitshelile siza ngena singalamali mbesile mali lonyaka yithi esibambe esidukwini njalo iparty eyachiwa ngumama lo ayisiyo CCC wachiya iMDC Alliance achi siyamxolela ngoba ngumama ole cebo lakhe lokuphila elokubamba konke okubuyayo ngesikhathi ezingafanelanga sesakhohlwa ngaye njalo engasihluphi ngokuthi thina silama siyesaba ama-primary elections kafunde kuhle ezwe sikutshoyo siyabonga.